okokuqala ngibathembisa ukuthi babe lo melo zababona ozabe labo ozabe sebenza labo hayi khona umuntu ozabe ngiyekho isikhathi sonke umuntu ozakwanisa ukuthi azi izikhalazo zabo abalungisele into ezihluphayo kodwa lami ngikukhangela ukuthi ngibancedise ikakhulu emgwaqweni ekuncediseni abantwana bezikolo nokudingela abayouth imisebenzi ikakhulu yikho lokhu engikukhangele ukukwenza nxa ngingena
kahle kahle kungani ukhethe ukuncintisa ulilunga elizimeleyo wona amabandla egcwele kangaka
okwakuqala bengikhangele ukuthi nxa ngingaba le bandla kungasenza ukuthi kusehle kusiyalela ukusebenza kuhle ngenxa yokuthi ade khona khathesi bebevala ngebandla mna ngifuna ukuba ngumuntu ohlala labantu omela abantu esebenza labantu nikungabi le bandla ngoba ibandla lisenzeli lutho umuntu osebenzayo ngumuntu singaba le bandla liyabe lisigoqa kokunye ithi manifesto yethu ayekutsho lokho kodwa nxa abantu sebethe bafuna lokho mna bengifuna ukuthi khonokho esikufuna emgudu sikwenze thina emgudu
yiziphi inkinga izakhamizi ezihlangana lazo mihla lamalanga othembisa ukuzama ukuzilungisisa
okwakuqala izibhedlela zikhatshana amanzi akhona kodwa abefuna ukuthi siwasonde seduzane imigwaqo ifuna ukulungiswa dale yagcina ukulungiswa okwenye ngabantwana abancane ama-youth isayizi ethu ezingasebenziyo kodwa khonapho uzathola kulama-training institutions esipholiseni esisotsheni e-prison angathathi i-allocation yabantu ama-youth asemguza ethatha abantu abavela khatshana khonokho sifuna ukuthi kuphele kuqale ngabamguza siyo i-allocation lathi kwambane nxa kuthatha 500 funa lathi abethe bemguza zabangene post 100 kungena abanye kwezinye indawo sisheyenini lathi sikwanise ukubhenefitha okwesibili ngikulungisa isenta leyana yenyama yendlovu kuthi kuphakame ngoba kulalutho olwenzakala izitolo zintutshwane la idirection yangikhona kukhanti kuvela ngaphi kuya ngaphi